Ngemva kwemfundiso ejulileyo abayithole ezifundweni ebeziqhutshwa inhlanganiso e-Contemporary Affairs Foundation i-CAF okweminyaka emibili, abasakhulayo laba baveze ukujabula. Umqondisi we-CAF umnumzana Innocent Batani Ncube uthebe kungalula ngesikhathi esungula loluhlelo ikakhulu ekutholeni abasakhulayo abaphila lobugoga abangamachumi amahlanu ekhulwini.
Sisebenze labantwana abangamakhulu amathathu lamachuma ayisithupha esingathi 360, njalo sithole abagogekileyo abantwana abathi 15%, kodwa into esihluphileyo ukuthi bekunzima ukuthi bathole ngendlela zokuthi abazali abanye bengafundi baphatheke kulezi zinto. Kodwa ke hayi, iyenzile zili ngoba even lo mntwana onguye ocine senqoba ngumntwana oyinkazana okusinike igunya lokuthi hayi kusho ukuthi besenza into enhle.
Osakhulayo uMillicent Nyathi othole isicoco esiphezulu ukwedlula abanye uveze ukujabula kanye lokubonga inhlanganiso ye-CAF ethi usesazi amalungelo akhe lokuthi uqonda kuphi lapho ethe wabhekana lenkinga ezidinga usizo.
Mina le program ingisize kakhulu ekuthini isinginikeze amandla okuthi ngibe kwazi ukuthi ngilayo inkululeko yokuthi ngikhulume, like freedom of speech, and lokuthi ngikwanise ukuthi ngikhuthaze abanye ukuthi ukukhuluma khonokho okusenhliziyweni kwabo kulilungelo lwabo, and futhi kuzobasiza futhi nxa sesingena kukhetho lolo luzayo, futhi ngoba there is a lot of democratization that is going to be needed kusikhathi esizakiso. So uhlelo lonke lolu lungivula amehlo futhi ukuthi ngibekwazi ukuthi ama-channel ayiwo esiwathathayo njengabentanga, njengabomama abesintwana, yiwaphi ukuze lathi yenze sikhanye sinanzeleleka, ngoba isikhathi esiningi bekungala inclusiveness esikhuluma in the disability sector, even labo mama.
Omunye njalo osakhulayo owenze lezi zifundo uSipho Senkosi Ncube ophila lejwabu elilombala ongaphelelanga oyi-albino uthe uhlelo lumncedile, njalo usesazi ukuthi noma esiya ekhethweni uzakhetha umuntu onjani.
Ekwezinye indawo bengakwazi ukuthi umbani osebenza khona in terms of abokansela namanye ama-stakeholders awenjube bengawazi, but okwakathesi sengiwazi, lanxa sesizavota kathesi ngiyabe sengikwazi ukuthi ngivotela bani uzanceda ngalokhu nalokhu.
UThungamirayi Magwidi othole isicoco sesibili laye uveze ukujabula ngakufunde kulolu hlelo.
I-project le-CAF insiza ukubana ngibe yi-active member of community yami. Lokho ngikusho ngoba khathesi sengiyilunga lama-youth games, committee member ama-youth games, njalo sengiphathiseke enhlelweni ze-community. Ngikhona futhi kwenye i-program yenye i-organization ehamba inxusa intsha ukubana iphatheke ekuvoteni.
Omunye njalo osakhulayo uPrecious Nyoni ophila lejwabu elilombala ongaphelelanga oyi-albino uthi uyathokoza ngale mfundiso ayitholileyo, ngoba okwamanje akasela mahloni okuphuma phandle akhulumisane labentanga yakhe mayelana lenhlelo ezihlukeneyo ezisesigabeni sakhe.
Ingcete ngokuthi bengakwanisi ukuphuma lami ngiyokhuluma nabanye phandle, but sikhathi sisengikwanisa lami ukuthi ngingene ezintweni ze-community ngifundise lamabanye.
Iningi labasakhulayo laba bakhulume kakhulu ngezokuvota besithi yinto esilelayo kubo ukuthi bayifundiswe ezweni lonke jikelele. Isilinganiso sabasakhulayo eZimbabwe siyedlula amachumi ayisikhombisa ekhulwini i-70%, njalo yibo abakhangelelwe ukuphatheka ngobunengi ekhethweni kumnyaka ozayo. Ngakho-ke sokusungulwe inhlelo ezithile zokubahlomisa ngemfundiso yokuthi baphatheke ekuhlelweni kwelakusasa labo bangameleli okuyabe kuvela kunkokheli sikhathi sonke. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.